abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu kwele Zimbabwe. Bathi ukuvalelwa kwabanye babo e-remand prison kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngwentando kayiphikiswa. Umnumzana Basho Raphael Sibanda wayemele i-Country Park edale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akulunganga okwenziwa ngumnangagwa labanye bakhe.
Kwenzakala lapha sontentsha uhulumende kaSmith wayesenza okunjalo ehlukumeza abantu abamnyama. Engakutsho ukuthi laba abantu sebe-west ukwedlula labo esathatha kibo uzibuze. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abanyeke bekwanise ukusidobha siyi-million. So yikho engakutsho ukuthi bengaye bedobha abalutshwana bethu but siyafika isikhathi sokuthi sizabe sidobheni siyi-1 million sisestreetini.
Usibanda uthi ukubotshwa kwabanye bakhe kunciphisa ukuba eZimbabwe libe lombuso kaZulu.
Bavala ngesilungu esikuthi i-civic space, bavala uhulumende kaZulu, bavala yonke into. Wakwakubona ngapi ngaphandle kweZimbabwe kuphela ukuthi i-ruling party bandlela ibusayo liyathatha wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi ube bandlela iphikisayo bebahambise esikolo sabo kuthiwa ngese-ideology. Into yonke enganayelangqondo siyibonela kwelakithi. Yikho yemna ngikhuluma ngokuthi uthi hhayi sesifika isikhathi sokuthi sithi sibopheni siyi-1 million. Nasithe sama sonke sama sathi sesibhekana lana kula nto abangayenza ngoba lawo bayakwazi kakhulukazi ukuthi kuthathe uzivuse ngo-1980 abantu bazinikela behlula abantu ababele mpopo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance. Uncube uthi uMnangagwa usezigcobe ngodaka.
Kuzomninda ke ngependa engcolileyo uMnangagwa avele elayo eyokuthi ngumuntu ofana lomgabe kumbe owedlula umgabe nxa ukukhangela ngoba abantu babelethemba kakhulu kuye abanye bebegijima laye. Kodwa ke uyazitshengisa ukuthi hhayi yena umbala wakho uyiwona lowo ophula ilungelo loluntu. Ungumuntu okutshela lokhu kodwa enze lokhuyana. Kwabatsha ke futhi kutho ukuthi impilo zabo asoze zafa zaluma nxa ukhangela ukuthi okwenzakalayo kuyini. Ngoba ukwephula ilungelo loluntu lokhu kulomthelela ukuthi ubudlelwano lamanye amazwe abusekho kuyalimaza futhi ilizwe kulezi ezomnotho. So ke kukonke nje kubuthene kuyabonisa ukuthi ilizwe lisesekhatshana kakhulu ilizwe lakithi ngokuphucuka.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Musanka owebandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Yebo nje siyakwazi ukubana kule ngxenye yabantu ababotshwayo lapha bebotshwa kulobugilikici ababe zama ukubuqoqa. Injongo yabo yayingeyokuphambanisa i-summit eye-static njengelizwe elilomthetho. Umuntu ungabona ukuthi wephule umthetho kufuze ebotshwe. Abantu laba baphambanisa ufuna ukuthi bezame ukwenza amatobhe abo endaweni engasiyo. Ngesikhathi lapha sithina sithi njengelizwe kumele siyamukele amanye amazwe senze into ehlelekile ecacileyo. Abanye babhizi bathatha izimali ezivela kwamanye amazwe ukubana bephambanise ukuthula. Bengabotshwa ke labo bantu, asihambi sivala umsindo okuthiwe elakusasa eleZimbabwe limi njani njengoba amalungelo abantu ebhanjaniswa. Hhathi, akula malungelo abantu aphanjaniswayo. Lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abedlula 160 ababotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa eHarare ngeviki ephelileyo bavalelwe e-remand prison. Babhekane lamacala okwephula iziqondiso zomthetho wesatshwa nguZulu we-Criminal Law Codification and Reform Act.